Igciwane leli ele COVID sesikhathele bantu lati sahlatshwa amajekiseni awokuqala lawana mina ngahlatshwa iJohnson and Johnson so bese ngihamba vele ngingela mask ngoba ngathiwa imask angiyithandi but yaseva impilo zabantu sibona abantu sebesithi kumele ugqoke imask indoor le-outdoor hhayi amagciwane lawa asebuye rough asake sibone into enje in our lifetimes sokumele sithandaze kuThixo ukuthi asincede ngoba ama-vaccinations akade sinceda sekhanya ngantwa lawo kasela power into engifuna ukutshitshisa abantu abaningi lokubakhumbuza is ukuthi igciwane leli is contagious or a contingent noma ule jekiseni abakufakileyo but your life is better saved ma ule vaccine ma ungela vaccine sibona abantu ku TV izolo omunye umfana akadele 24 years ukhitshwe ama lungs wonke ayi 2 ngoba yiwa ababekhuluma besithi vele basoze behlatshwe ivaccine igovernment population control njani njani bephonga ukugijima ngama conspiracies angalancedo.
Kuyini ongakuxwayisa kulabo abalokhe bengafuni ukuhlatshwa?
So mina ngithi kumuntu wonke ongahlatshwanga at the sound of my voice ngoba usekhaya eZimbabwe or lapha eAmerica kumele uyehlatshwa, at least it gives you some sort of protection. Now sesihamba ngendaba yegovernment leyi ukuthi abantu bahlatshwe and ukuthi iDelta ivariant ayikhethi ukuthi ule vaccination or awula. I think kuzanceda ngoba abantu abale vaccine they are surviving bangahamba esibhedlela or iDelta yangkhona ingababamba, they are just more prepared for the Delta variant than ungela. Ma ungela from young kids to abantu abadala, it has a devastating effect. Abanye baba lama headaches, abanye baba lama heart conditions, abanye njobe engishilo earlier omunye umfana ole 24 years bamkhiphe 2 lungs. So i-government now has a leg to stand on in terms of ukukhuluma ukuthi hayi i-vaccination is very important.